Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Mugela kweze kusene mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 muntungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-TCCC litshela umthethwandaba ukuthi uMnumzana Sengezo Jabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa.
So kuye yaqhosheke basuke babanjwa, kodwa-ke ukuthi babanjwe ngamandla. Le namba le ekhunywa yisiyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya ezibhabhapha masekuya South Africa ziba into ezinye ezixhwaka ngendlela engayisiyo.
Udaba lokuthi kulabantwana bezimbabwe abedlula amakhulu amane 443 ababhinde ukungena kule South Africa ngenxa yokuthi bebengela amaphepha zoludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili.
Ukukhankaswa kwabuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo.
Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCCC litshele umthethwandaba we-High Court izolo ukuthi uMnumzana Sengezo Jabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Lokho kuphume ngesikhathi kuthethwa udaba lokuvinjwa ukuncidisa kwamalunga e-TCCC axotshiswa ePhalamende kuSenethi lakumakhansela ngomnumzana Jabangu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe ezimele uMnumzana Mzacangulube.
Engingakutsho ukuthi vele abakuzamayo khona kuza babekumayela, ngoba sikhuluma ukuthi libane selisungulwe kathi esingenxa yokuthi okusukume uJabangu, but isikhathi sonke lesi bebendawonye umakhangelisisa kahle angazi ukuthi isi kumbe ama-lawyers ewasebenzisayo ewaphiwa izanu kumbe yibabazehlulekelayo yini, ngoba yonke into abazama ukuthi bayenze itshonisa wese iyenza bakhanye sengani abantu abangacabangiyo ekwenze kwabo. Kuzaba nzima ukuthi ikhothi ilahle ithi amasistimu abili, kuzaba nzima ngoba sebeqale bangena bengayali ukuthi babonke uJabangu bebhejele uJabangu. So lokhu abakwenzayo nje bazama nje ukuthi nje mhlawumbe bangawina, but amagqwetha abayiwo abamelayo abenzeli kahle ngendlela kona ngani angani alokuphiliza kakhulu into ezawo ezingazenzayo, ngoba lokhu abakwenza nje kuthi zambusha indlovu ngempama.
Manje ngasesikhangela ngemva kokwenzakalayo lokhu, singabona na uJabangu esiba ngumkhokheli welinye icele lebandla le-TCCC?
Angaba umkhokheli webandla le-TCCC ngendlela yokuthi sesikhangele ukuthi kulenzuzo ethize njengomonzora, but akake abalabo abalandeli abaningi abangaba khona kuye ukuthi bamlandele ukuthi iqembu lakhe lisuke lonke liphakame. So kungaba khona okokwenzuzo ukuthi nxa kuthiwa kule mali zephathi uzabe emoya was cut out of his party. So, number one, I was told that he was a little bit of a
Kodwa esaqala udaba lwakhe umnumzana Thabangu sike sabona isibalo sekelo abantu baqala nje ngamunye ngamunye ungani bayambalekela ubona ungani sikhona yini isikhathi angazama ukuthi ahuge abantu njengoba ubekhala ukuthi bekulokuqilibezela abantu befakwa bengavotelwanga ngabantu ubona ungani singambona yini esibalo sekelo engenelisa ukuthi angene ebantwini adinga usekelo
Umnumzana Mzaxa Ngulube uhlaziya izombusazwe ezimele. Kusenjalo kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe. Ekuqaleni kwemikhankaso le kwathunjwa elinye ilunga lebandla le-CCC umfundisi Tafumane Masaya. Kwatholakala efile kwabangela ukwesabela ukuthi ukhetho lolu luza kuba lodlakela. Kodwa ngaphandle kokukhonona lapha lalaphayana kulokuthula. Ukhetho lolu luza kwenziwa esigabeni ezithoba mnemunye ezinhlanu zingeza kubulawayo. UChris Gande uxoxele lunga lenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kulakwashe Munsaka.
Ukukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo ngithemba lakubona ukubana amabandla wonke asiriyasi kakhulu ngokhetho lolu lingakhangela i-leadership yeZANU PF ama-vice president wonke ayagijima phansi laphezulu ekhankasa siyabona lakho abe-CCC labo umongameli wabo uyagijima naye ezama ukukhankasela amalunga abo e-CCC wonke uhamba kakuhle ngokuthula okuphambanisayo okwakhathesi yikhona lokho nje ukubana baqhubekela besilwa bona labo bodwa abe-CCC bethathana kumakhothi ngesikhathi thina sikhangelela ukubana kube nesihlelo yinto nje yona leyo engabanga engani iphambanisa uZulu leZimbabwe ukuthi abakwazi ukuthi kuyazalwa nkomoni singakafiki kuma-election kodwa hhatshi ngiyazi ukubana bonke bakhona kuground bancinga bakhombisa abantu kakuhle and kuyamangalisa sibili kuyajabulisa kuyathokozisa
ngokubona kwakho kuyini okungabangela ukuthi ibandla leZANU PF linqobe kathesi kodwa ngokhetho ledluleyo linganqobanga kuyini kathesi okungenza ukuthi linqobe
ibandla leZANU PF liyanqoba ngenxa yesizathu sinye labo ababe campaigner ngesikhathi sisiya ku 23 August esithi ngama harmonized elections babe bekhuluma okuningi okugoqela umongameli owebandla labo abe-CCC isikhathi esiningi babe khuluma bethi hayi umongameli wabo uyawina uyabusa ilizwe ngakho ke abantu begijime bethi hayi ungcono sihambe khona ku-CCC njengoba umongameli wabo uyanqoba kodwa okwakhathesi sokumgceke ukubana hayi iTCC isehlulekile ukubusa leli lizwe okuminyaka elandelayo. Ngakho ke abantu sebesithi hayi leli lithuba sibile seliphiweyo ukuthi sibhale ama correction sihambe ibandla lezanu PF ukubana kube yipheteni umongameli zanu PF MP zanu PF. Ngakho lokho sizwa silethemba kakhulu elokubana hayi ama election lawa ayawina. Sebebonile abanye ukubana ibandla ele TCC nalibaqambela amanga lingani lona selibambile ilizwe lonke, ikanti babe bambe khonapho kuphela abawina khona. Ngakho ke abantu hatshi sebelungele ukubana bekhulume kakuhle ukubana besebenze ngohulumende onguye obusayo. So hayi ibandla lezanu PF liyanqoba sibili okuzwayo come 9 December.
Umnumzana Kulakwashe Monsaka isiphatha amandla senhlanganiso esekela ibandla lezanu PF Forever Associates Zimbabwe. Sizamile njalo ukukhuluma lomunye oncintisa eBinga North emele ibandla leTCC kukhetho lwelunga ledale lePhalamende umnumzana Prince Dube Kuspanda. Udaba lokuthi kulabantwana vakwele Zimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe yiziphathamandla zakwele South Africa emngceleni weBed Bridge ngempela sonto bezama ukungena kwele South Africa bengela maphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Umphathi ntambo wendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe kungamanga ukukhulunywa ngosowabo wakwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi. UKazembe uthi abantwana laba babengabanjwanga ngamandla okuthiwa i-child trafficking ngoba besiyabona abazali lezihlobo zabo kwele South Africa. Kodwa uMotsoaledi yena ufunge wagomela wathi ngempela abantwana abangamakhulu amane batholakala bezama ukungena kwele South Africa kodwa bavinjwa ngababona ngokulondoloza umngcele wakwele South Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu.
Kulusizi kakhulu ukuthi kube lento njengale, kodwa ngicabanga ukuthi abantwana aba bebengabanjwanga ngamanje ngabantwana abalabazali abangapha eSouth Africa abangayiyo ekhaya kuholiday. So iminyaka yonke vele kuyenzakala ukuthi abazali ma umnyaka uphela kumbe amanye amaholiday phakathi komnyaka babiza abantwana beze ngabaphathi. Into enje esuka ibe yiproblem ukuthi labo bantwana abanamapassport, so bababhatalela izimali eziningi kumadrive ukuthi babuye nabo lapha besebenzisa indlela abasebenzisa ibhoda ngalo kungena khona. Ukuthi ngaba yi-400 leyo number isisele question mark, isisele question mark ngoba iSouth Africa media they are always blowing izinto out of proportion ikakhulu into ezenzakala eZimbabwe. Ungezwa eZimbabwe kulo muntu one obulewe sesithi kubulewe abantu abayi-10 ngabantu nje labana abakhangelela amanye amazwe phansi besenza amanye amazwe ngathi amazwe amabi. Yes, abantu abahamba khona siyake sikubone bangaba kungaba yiqiniso kodwa leyo namba ekhulunywayo asiloqiniso. Plus okwenzakalayo ukuthi labo bantwana ukubuya kwaba abakwenzile ngapha baya bengabanjwanga ngamandla abathunjwanga.
Siyabona sokulokuphikisana kukahulumende weZimbabwe lo South Africa phezu kodaba lona lolo uhulumende weZimbabwe sithi hayi akusiloqiniso. Njalo inani labantwana elike labonakala ngelabantwana abangu-124 kuphela abacaphe bengelabazali kodwa ayisikho ukuthi bebebanjwe ngamandla. Uthini wena ngalokho?
Ya, ngicabanga ukuthi uhulumende waseZimbabwe lokho akukhuluma kuliqiniso. Le namba leyo ngamanga leyekhulunywayo njengoba ngitshilo nje phambilini angeke kube namabha ama-10 uthi wathwala abantu abayi-400 abantwana aphinde abe lama passengers abantu abadala kungamanga konke lokuyana. Yikungcolisa nje igama labanye abantu lelizwe of course lizwe lithi lingcolile but kokunye kusuka kube yinto nje ebonakala ukuthi bazama ukuthi nje kube yinto nje ethusayo kodwa kungela lutho. So kubanjwa amandla bebebanjwa amandla abantwana laba into eyenzakalayo njengoba nishilo bayeze ku-holiday ngapha ngoJanuwari futhi bazobuyela semoya babuya ngayo. So kuye unfortunately basuke babanjwa kodwa-ke kukuthi babanjwe ngamandla le namba leyo kunya isiyo ngiyamanga le. Ya into ezenzakala ekhaya ezibathwa ngapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo. So hayi akulaqiniswa lapha indaba yonke leya liqiniswa mhlawumbe abantwana labo le 100 abayifiki. But ngoba basuke eZimbabwe vele kungcolisa nje abantu abangcolileyo isikhathi sonke.
Umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele isikhathi sokuvulwa kwamahofisi kamsitheli kulandela ukuphithizela emahofisini la amakhulu. Abantu bedinga amapasipoti kulandela imbiko yokuthi imbhatalo yawo izakhuphuka. Leli phephandaba lithi amahofisi la asezavalwa ngehola lesikhombisa ntambama ngo-7 malanga wonke ngaphandle kwangempela sonto lapho azavalwa khona ngehola lesithathu u-3 PM. Iphephandaba linye lithi njalo umongameli Mnangagwa usehlele mhlaka-3 ngoNhlangula ukuthi kube lusuku lapho ukuza kwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections ezigabeni eziyisithupha. Izigaba lezi ngezithi phelandaba Koromonzi South, Seke, Chegutu West, Zimba East, Lemkoba North. Okwamanje silethuleleli nabalaleli imbiko yenu elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Hayi thina sikhathele ngabo gawule. Ogawule thina sesikhathele ngabo. Ogawule baswele iAmerica malanga wonke. Izolo ngezi-5 kade ngimamela ugawule yeswele iAmerica ethena iAmerica ngabathakathi. Basebenziselani imali yabathakathi ugawule, bayisebenziselani imali yabathakathi lezano yabo le. Sikhathele ngabo gawule. Bakhuluma njalo nje kodwa imali esebenza khona phana imali yase-America. I-America naleyo abayisolayo. Hayi sikhathele. Inhliziyo zethu zibomvu kabantu. Zibomvu inhliziyo sikhathele. Sikhathele.
Sibone right ngoba abantu base America bahlupheki o babamela o president bangkhona but omnanga kwabamela amaZimbabwe manje amaZimbabwe ayafa eSouth Africa hamba ngendlela ukuthi akulani isebenza kulani eZimbabwe thina sibone America yenze right ngokufaka ukuthi bengabi lokho bezidlalisa imali izwe khona into yenzwe iAmerica right kakhulu egawule yekela ukukhulumela omnanga kwedinga maswela lo
salibonani basakazwe Studio 7 yalibingelela abalaleli. Hayi ngakhola namhlanje abantu beZimbabwe sebekholiwe ukuthi eZimbabwe le constitution awula kuyafana as long ibandla lakho lisizizana uPF kuphela vele uyathwaliswa nzima that is bathi uThabang usetshenziswa izana abantu bayala namhlanje lithini ngama video lawo Thabang lama audio Thabang beporonswa ngo speaker labo sporti indle Harare lithini ngabo lena deli basupportana liporonswa namhlanje izana ifuna ukudla imali ezindlini zeni ibhadalisa abantu lizozothatha sithela yonke into lokunyathela eZimbabwe uzokubhadalela ngoba bathatha imali eziningi bethenga ama in lama 10 kg ibenika abazali bethu bahlanya ngezano kathesi ilizwa lisela mali akusile ama resources amaningi kakhulu eZimbabwe lapha but imali yakhona idliwa yizano PF konke sokufile sebezaphuna imali kithi bese sisafise bekhweza izikulu fees bekhweza ama toll gate bekhweza lisabe line lalishanyiswa ngama chicken in lama 10 kg ngathi litshela thini sesihlupheke emazweni badala bethu ekela nini kurojwa ngama 10 kg empupu abuya kanye sokuzavota alizwisisi lokho litshelwa amanga kuthiwa the Second Republic livotele izano PF ilizazo dubeka kuzowoma izulu lingana amanzi sigcine siyathenga amanzi ngama 5000 izaba strong ama donor vendors lo ngiyisanda sezana uCape Gabu yeZimbabwe ngobizamba ephayinyane njoba lisizwa sebevalwa ama visa yamangala uGawule sesithi khona khona uya inyanye America ibulala abantwana mina engikhulumayo la ukhula mabula wetsholotshele asilazi ithuna lakhe but uyethola uGawule ekhuluma nganti awuquthile thina sikhala ngezana yasiqedela izihlobo zethu yazi uGawule yanginyanyisa njani kuyini okuchujungulwa ngezana uCape yayirungwepho gogo bethu ibachisa ibabulala namhlanje abanye bathi ukuthi yeubhuruka mbajike legodini elinje lethuna ngabalazi kuchubungulwani kuzana uPF Gawule ungasinyanyisi thini
Studio 7 Studio 7 ingathi le odinga adlalwa ifike endlebeni zabo Gawule laba labomthuli wonke labo izani yonke jikelele uyabona ngiyamuzwa uGawule uyalwa ngento ezwe America right day America ibulala abantwana abayeGaza abathwa bona balenhliziyo yini yazi ngiyafisa ukuthi ngawathwa lokho okwenziwa i-Israel khona ePalestine ngawuthwa kuyatholakala ithuba kuthi alilizwe lingasenzeka kube lula ilande bona nje icabinet yezanu yesahlalo zimhlalo yabe kusuku yomnyama ababhiliza ngayo ilizwe behlela lokuthi bebilize ne-TPC bengabochabanga abophukeli bonke nje ukuthi kuyatholakala umuntu olamandla e-Israel evele bathele ibhombo bonke befe bonke bonkanti bezanu laba abayinhliziyo ezinhliziyo zabo zibomvu kakhulu zibutha amalanga okujhakiswele i-America bengabebefike bezibonele bona ngokwabo izandla zabo zifike zigcwele igazi abantu bayathiswa edibi ngenxa yabo kumanje kuthiwa siyingezelwe amalanga othi sibela e-South Africa bagijima bakhuphula amapasipoti wabe suthathi singayindawo ngathi-ke ngafa abantu bezanu bonke njeza kugaleza
hayi mahlabezulu linjani hayi ibhajekthi yabomncube le ebandla lakhe libusayo le hayi kuyezwakala ukuthi bona kakhulukazi banojelasi ngabantu bakuleli lizwe banomona abafiseli abantu bakuleli lizwe ukuthi baziphilise njengoba abantu abaningi baziphilile bona sebafuna ukubathathela iy'mali zabo hhayi madoda kuyohlula ngombuso lona bomncube lapho hhayi kwehlulekile straight kwehlulekile umona abanawo ujelasi abanawo uzwisa ubuhlungu kakhulu kuthena basenachoyisi ukuthi bangayenzani kodwa siyezwa iy'mali eziningi ziyabaleka ziyatshontshwa imali yamabhiliyoni namabhiliyoni isekta nayikhiphe imali khawuntwa namatriliyoni isekta kodwa iyaphi leyo mali lithi livusa umnotho lihlulekayo ukuvusa umnotho selifuna ukuthi livusa umnotho ngezikhwama zabantu abazisokolelayo abaziphandelayo ngaphandle kwamazwe lithi bazamele imuli zabo lina lihluleka ukubasiza kodwa selifuna ukubasetsha ezikhwameni hhayi madoda udodi losuzwa kuleli lizwe la uze umuntu agijima uvota kodade ebandla elibusayo lezani lakhulula yini ukhululane libulala abantu kangaka ubulala abantu ubulala isizwe sonke jikelele ngendlela elinomona ngayo ujelase
ungakuchaba ngento elikusolelayo nakalimazi ningamsola ngobuningi bantu besintelani lisuke emaqandi lapho kumele lizibona lingavumi ezinye izinto lingathi funapha ezaliphiye kuzikhokhele kanye ngezinto ezikuchaba ngorayithi kurayithi ndevele vele from kashani
Studio 7 umathikitha kathi sizokhala kusisizwe ngubani na ngamachina ezenzela intando yakho kodwa kulabaholi sithi kulabaholi esabakhethelayo sabavotela kwela sibavotela ukuthi besilungisele ilizwe lethu kodwa amachina azenzela intando yakho ngoba thina singobani sizoyenzani kodwa ngeke siyenze le nto eChina siyafa ngothuli lapha ewani siyafa ngamalangs kodwa abaholi bethu bakhona sabavotela yona inhlangano esayivotelela yona le ukuthi isiphathe ngale ndlela sithumele amachina azosibulala ngedust ngathi siyakhuluma kufanele sibulawe manje siyakhuluma singazwakali ubani ozosizwa kanti na sizozwa ngubani umakhintitha lo okhuluma yabo
Studio 7 ya umthembo kumayo intumo babo uGawule muzwe indaba le Eric yamkwatisa ithi yamkwatisa sivuke emasensile folo masrika kanti manje mayekwatiswa indaba e-America waye bengalungisi buntu babo ku-PF nababe ngabantu abaqondileyo bayazazi ukuthi bayabulala abantu even hayi baba uGawule etsholotsho bakhala bakhala ngayo ukuthi ubantshontshele inkomo untshontshele izakhamizi inkomo so ngumuntu onjani ngumuntu oright nalo ngumuntu ongakhomenta sivile into enengqondo so kananhloni vele nanxa ekhomenta into ezinje kananhloni nxa ekhomenta into ezinje yena ehlupha isigaba sakhe sikhala ngayo kakhulu ukuthi ubantshontshele inkomo hayi abantu bezana ngabezana sisazi ukuthi ingqondo zabo zinjani inhliziyo zabo ngalo babuchuma othi indaba leyo yokuthi abantu batekisele imali yezindlu uthi right yena ubona kungumbono right kanti igovernment yangikhona injani igovernment yangikhona injani sikule funa ukucunta abantu abazizamelayo ayifuni ukubona omunye umuntu ezama impilo nxa ezama impilo seyicaba kumcunta hayi igovernment ezama PF hayi sarinde hayi asazi nanizobona
ngukhulu Studio 7 livuka njani ndivuka njani studio 7.
Hey, ba kunzima emhlabeni. Hey, ngizwa lo baba ugawule lo ukuthi yena kwenziwe eAmerica kubuhlungu kakhulu kubo Israel le. Ubona into enziwe eAmerica Israel, into ezayibhukura wondo ke emandebeni abantwini bakube eduze lapha. Uthini ngayo? Yamupha imphatha njani yena? Hey, kuzwa into esekudeni lezi zinto abantu buhlungu kakhulu ukuthi azwela abantu bakibo laba ababulawa izanu PF. Akanamanhlone umuntu omdala.
Linjani ku studio 7 linjani lonke kuzindawo zezindawo. Yazi bantu beMRP liyangikwatisa kawuhlungu kanye. Liyangikwatisa into likhuluma ivele yinonsense yodwa nje. Nonsense. Likhuluma ngani? Kathi why lina ligxeka ECC every time? Ligxeka nxa kutheni? Ligxeka nxa kutheni? Lifuna benzeni? Why lina lingabambani neCCC likhiphisa iphepha? Why? Ligijimele ECC, 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 iyenzeni, iyenzeni. Akhe liyekele ukunyanyisa mani, liyanyanyisa.
Lawo bekungamazwi elisithumele wona lina balaleli kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ilunga letale lePhalamende kumbe ele House of Representatives umnumzana George Santos useze waxotshwa kuleli tale ngemva kwembiko ethi waqamba amanga ngendaba ezithile njalo wachaphaza imali yokukhankasela ukhetho ayiphiwe nguZulu okulicala eMelika. Amanga awaqambayo agoqela ukuthi wafunda ngaphi, ungokholo luphi lokuqambela amanga amabhanga ukuze athole izikwelete. Ngokwakuqala ukuthi kuxotshwe ilunga ledale lingabotshwanga, kodwa kumbali yeMelika ngokwesithupha ukuthi kuxotshwe ilunga laleli dale. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Dan Moyo.
Well, udaba lukaSantos liyasifundisa sonke ukubana amanga alenyawo ezimfitshane. USantos wamaneja ukuqambela abantu amanga ukuthi aze avotelwe ukungena eCongress. Njalo futhi kuyasifundisa especially ama-politicians aweZimbabwe ajwayele ukuqamba amanga ebantwini ukuthi amanga enu lawo they will catch up with you and ekugcineni uzogcina uxotshiwe ngabantu ngoba abantu bakhathele ngamanga. Abantu bazama ukulwisa izanu and therefore amanga awasizi.
Ungathini ngendlela agcine exotshwa ngayo? KuseZimbabwe bekungenzakala yini lokho? Njalo ubona sikusibanga esinganani esokuthi sifike kuhlandla lona lelo olokuthi nxa inkokheli sehluleka ikhitshwe?
Well, engingakusho ukuthi eZimbabwe khona manje sibona inkinga ekhona ngama-recalls ayenziwa nguChabangu. Lama-recalls according to uChabangu enziwa ngoba kulabantu abangena ukukhetho oludlulileyo lolu abangazange bakhethwe ngabantu. And so kuyakhombisa ukuthi khona lokhu kungabi le nqotho ku-opposition party ye-CCC kukhoze ukuthi khona manje kube lama-recall angagcina efake ilizwe lonke jikelele ebunzimeni izanu PM ingathola two-thirds majority. So amanga lokungathembakali lokwenza izinto ezingaphandle kokufisa kwabantu yinto evele kupolitics esingathi yi-suicide. Kodwa ama-politicians ethu ungathi awafundi ngoba ajwayele khona lokhu ukuthi bayenza abantu izithutha.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe ezimele. Kwanele kodwa sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-TCCC litshele umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu ukhokhela elinye icele lebandla leli, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Utaba lokuthi kulabantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe ukungena kule South Africa ngoba bengela maphepha ludala inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo. Hayi ke sizigqiba lapha ezekuseni mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7 na olivalelisayo nguntungamili Nkumo.